Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngesonto mhla ka 22 kuZibandlela 2023 ngokwesitobe. Endabeni zethu lamhlanje.
Umnangagwengena wayethembisa ukubana uzadila le corruption, wayethembisa ukubana uzabhadala izisebenzi zamasosha amapolisa, kodwa ethi kubona ikubotshwa kwabantu, ukuhlukunyezwa kwe-opposition, ukubotshwa ke kwama-journalist.
Abaphikisayo bathi bathwele nzima eZimbabwe ngesikhathi kulungiselelwa ukhetho oluza kwenziwa lonyaka.
Abantu be-opposition isipesha njengoba sekusekhethweni, so bayenza izinto abekwazi ukuthi izinto ezingekho emthethweni. Bebotshwe bengabotshwa, nakusekusafika ngalo abantu bebutheni sekutshengisa impikitha, sekutshengisa imusic khangelanini abantu e-opposition ngale sebebotshiwe.
Kodwa bakubandla leZANU-PF bathi kubotshwa amahlongandlebe.
Ngiyajabulisa mpela ukuthi nami yabona ukuthi hhayi isivuno sizaba khona kancane noma ingasoze kube yinto enkulu. Kodwa-ke hhayi i-irrigation izathupha ngoba umuva usuvuthiwe.
Umlimi wesigabeni selufane uthi bazayitshaya inala lonyaka. Uluzeseswe uqala umsebenzi kusasa kuqembu leBulawayo Chiefs. Salothulela ezamasiko ezabatsha lezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Bakhathazekile abaphikisayo abathi uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa ubopha abanye babo mahlayana esenzela ukubhidlisa amabandla anjenge-Citizens Coalition for Change ekhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa kungakenziwa ukhetho lonyaka. Kodwa abakubandla leZANU-PF bathi kubotshwa izigilamkhuba. Umnumzana Gift Ostalos Ziziba, umsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC, uthi uhulumende kamnangagwa ubathwalise nzima.
Kuyatshengisela sobala ukubana iZANU-PF iyehluleka ukugcina ukuthula ngenxa yokubanange nguhulumende owesaba ke izizukulwane zeZimbabwe, nguhulumende ke osebenza esevalweni ngenxa yokubana useyehlulekile ukwenza ke lokho ke owayekuthembisile ebantwini. Ungakhangela iZANU-PF, umnangagwengena wayethembisa ukubana uzadila le corruption, wayethembisa ukubana uzabhadala izisebenzi amasosha amapolisa, wayethembisa ukubana ama-teachers athole imali ethengayo, wayethembise ukubana ke kukhulumende wakhe ababethi i-new dispensation uzabisela iZimbabwe into the community of nations. Kodwa ethi kubona ikubotshwa kwabantu, ukuhlukunyezwa kwe-opposition, ukubotshwa ke kwama-journalist, ukuhlukunyezwa ke kwama-lawyer, konke lokhu ke lokuswelakala kwemali elizweni, indlala ke emaphandleni lasemadolobheni, konke lokhu kwenza ke uZulu ke ebe ke lokuzungeza lokungathembi uhulumende kamnangagwa.
Usiziba uthi usephelelwe uhulumende kamnangagwa owesaba amabandla aphikisayo.
So ngenxa yokubana bakhangeleli ukudliwa kukhetho oluzayo, sebelandela ke indaba ze-election. Besikhulumisana ke kule viki edlulileyo ngenhlelo ke esasiqalayo ke ikakhulu ke e-Southern Africa ne-African Union mayelana le ndaba yokubana ke sivikele ke ukubana uZulu ke bengahlukunyezwa, akazi ukubotshwa kwabantu lokuhlukunyezwa kwama-activist ethu labantu esebenza lapha ama-members of parliament lo Zulu wonke jikelele. Okufunekayo kathesi ke eZimbabwe yumanyano kwabantu bonke ngenxa yokubana uDubo alukhethi ukubana ke ukuzanu noma ukutriple C, uDubo alukhethi ukubana ungena eRoma noma esabatheni. Abantu bonke beZimbabwe fanele bayimanyane sime ndawonye kubana ke siqede uDubo eliselizweni. uDubo ke kunguhulumende kamnangagwa. Yinto ke ekufanele ke siyenze esikhuthazela abantu kathesi sethi siya ke kumaprocess okukhipha ke ingwalo zethu ama-blueprint lwenhlelo zethu zika-2023. Into esiyikhangelele kakhulu kubantu beZimbabwe yikubana aso sikhathi ke sokukhangela ke ukubana ke ungubani, isikhathi sokukhangela ke isimo sesikhwama sakho. So yinto esibona ngani kufanele ibambanise abantu bonke beZimbabwe kubana sikhiphe uDubo ke, uDubo luyiZANU-PF.
Lokhu kusekelwa ngumnumzana Efindlela Ncube olwela ilungelo loluntu.
Into ebangukuthi kube lodlame lodlakela phakathi kwelizwe ukuthi laba basezihlalweni bayakwazi ukuthi nxa ngabe bengasebenzisa lokho abakwenzileyo kusuka ngo-1980 kabakhetheki kabavoteleki. Ngokuba lokho abakwenzileyo kubalela eGugurawundi, umbhuqazo weGugurawundi, badilize i-industry, badilize zomnotho, sekugcwele amaphotholo kuyo yonke indawo, izikolo kazisasebenzi, izibhedlela zisasebenza kula mithi, impilo nje inzima, kugcwele ubuyanga lendlala ilizwe lonke ngenxa yombuso obemubi kusuka ngo-1980. Ngakho-ke bayakwazi ukuthi uma bengahamba baye ebantwini bethwele khona lokho abakwenze kusuka ngo-1980 kabavoteleka, soze bavotelwe ngabantu. Ngakho-ke sekumele batshaye abantu, bethusele abantu ukuze abantu babavote.
Uncuba uthi akusoze kube lokhetho olukhululekileyo eZimbabwe lonyaka.
Isimo siza konakala sisiya phambili kusiya ngo-2023, njengoba sinje siku-2023 sisiyafika isikhathi sokuvota, kuzabe sokonakala izinto eziningi, kuzaba lokwethusela okukhulu lokutshaywa kwabantu okukhulu, ngokuba phela laba basezihlalweni laba ababusayo besesaba kakhulu ukuthi asoze bavoteleke ngendlela abaphathe ngakhona ilizwe, ababuse ngakhona ilizwe. Akusoze kubangalise ukuthi ubone kutshaywa abantu, kusethuselwa abantu kusiya phambili, ngokuba isimo sitsho kanjalo. Akusoze kube lokhetho olukhululekileyo ngaleyo ndlela, kodwa-ke sizabona kakhulu kusanda ukwethuselwa lokutshaywa kwabantu.
Kodwa umnumzana Freedom Murethu okubandelezana uPF uthi ubotshwa amahlongandlebe kuphela kwele Zimbabwe.
Lapha eZimbabwe kubotshwa wonke umuntu oyabe edala emacala, kungakhathalekile ukuthi usuka kuyiphi, kuliphi ibandla, usuka kuzani PF kumbe usuka kuopposition, as long as udale amacala lapha eZimbabwe uyabotshwa. And lokhu okuthi kuthiwa kungani kule crackdown, you know, yizinto nje ezikhulunywa ngabantu abazama ukuthi bephambanise kumbe bengcolise ibizwe likamongameli wethu uPresident Hage Mnangagwa nohulumende wakhe New Dispensation. Le mizamo yonke ayenzayo, especially re-engagement and engagement exercise, siyakubona ikakhulu nxa sekungazani ukuzaba le mihlangano ehlanganisa izizwe ezishiyetshiyeneyo. Siyabona ama-skirmishes ezenzakala lapha elizweni, abantu be-opposition especially njengoba sekusekhethweni, so bayenza izinto abekwazi ukuthi izinto ezingekho emthethweni bebotshwe, bengabotshwa. Nakusekusiyafika ngalo abantu bebuthene, sekutshengisa impikisha, sekutshengisa inews ukuthi khangelanini abantu e-opposition ngale sebebotshiwe, bebotshelwani, bayebenza amacala. So lapha yisikhathi kuphela ababotshwe ngaso, nendlela ababenze ngayo ukuthi bakwenze ngesizathu sokuthi bafuna ukuthi abantu abangale international community ibona ngani there are human rights violations in Zimbabwe. Lapha eZimbabwe sekusekhethweni.
Umuletshu uphinde wathi ibandla lakhe likhankasela ukhetho ngokuthula.
Lokho okuthi kuthiwa there is a tension in Zimbabwe, akula tension eZimbabwe. Siyazikhampenela la bantu bakwe-opposition, labo kabakhampeni ngokuthula, njengezanu PF lathi sekuhampena ngokuthula ngoba umongameli uClare Sixwayisa ukuthi bantu bakithi hambani ledinga amavoti ebantwini, lingafosi abantu, lingatshaya abantu. Kunjalo lathi sekhampena ngokuthula, and siyafisa ngazo zonke indlela ukuthi ama-elections lawa ayenziwe in a peaceful environment, kodwa siyakwazi ukuthi zanu PF izawina amavoti abuyayo. Upresident wethu uzanikwa you know, another term, because imisebenzi ayenzayo iyazikhanyela, imisebenzi ayenzayo iyazibizela yodwa amavoti. Lokhu ayisonto esingayithanda kuza, yinto vele.
Kula malunga ebandla le-CCC abotshwe ngeviki ephelileyo esemhlanganweni eHarare. Kulamanye njalo agoqela umnumzana Job Sikhala abotshwa esethiswa amacala okuthuthuzela udlakela eNyathime. Abanye babo bavunyelwa ukuhlawula isibambiso sebheyili, uSikhala lokhu evalelwe. Amalunga ebandla leMthokazi Republic Party labo bavalelwe entilongweni. Baqhubekela phambili ngokulima abantu eZimbabwe. Namhla sixoxe lomunye wabo othi ulakho ukutshaya inala lonyaka.
Igama lami nguBishop Sithole, uBishop Sithole waseLupane eJotsholo wathi wa 13 esigabeni ekuthiwa iKwarayi area, Kwarayi area. Ye, mina ngumlimi ngile irrigation engilimaya. Okwamanje ku-irrigation ngisengibhizi ngokulima umumbu, ngoba isikhathi sezulu okwamanje ngilima umumbu. Kuyakuthembisa kodwa ngezulu elikhona ukuthi singathola kancane irrigation. Singathola kancane irrigation, sengikhiphile imbhida ade ngibhizi ngayo. Okwamanje sengibhizi ngomumbu. Kodwa-ke hhayi kuyajabulisa. Kuyajabulisa mpela ukuthi nami ngiyabona ukuthi hhayi sivuno sizaba khona kancane noma singasoze kube yinto enkulu. Kodwa-ke hhayi irrigation zadubha ngoba umumbu usuvuthiwe. Le mfe sithile amathanga sethelile la makhomane. Uthi kuvikela izanje baze kuqala ukudla. Abantwana babecala udobhadobha amakhomane.
Lizavuna njani lo nyaka xa suqathanisa le minye iminyaka?
Xa sembala emasimini amakhulu ngiqathanisa lalo umnyaka ophelile, hhayi lo nyaka kuyathembisa kibo bonke nje, kodwa lami ngiyabona kweyami isayithi lo nyaka kuyathembisa sizalima. Lo nyaka kuyathembisa singavuna ngoba izulu likhona. Ikhona izulu liyasijabulisa kakhulu. Unyaka lwana waphela hey kwakuhlungu kunzima. Kwakuhlungu kunzima kodwa lo nyaka hayi lapho engikhona mina ekwarayi mbona zathi kulobubele ngoba liyana. Njalo namasimini sesiwaqedile amasimu ukuwalima, sesiqedile ukulima. Sesilindele ukuthi sikofole sihlakulele ukuthi sibone ukuthi izivuno zethu zizaba njani. Kodwa-ke hhayi kwezulu asikabile complain, sisazama liyasithembisa kakhulu hhayi kancane.
Lo ngumnumzana Bishop Stole, umlimi ohlala eJojolo eMathebeleland North. Jason Movevi, owayelipholisa owetheswa amacala okubulala abantu abane, ulakho ukuthoniswa amanye njalo afanayo ayisithupha okuthiwa wawenza ngomnyaka 2020. Iphephandaba leSunday Mail libika ukuba kukhanya ngani umbhobho kaMovevi yiwo owasetshenziswa ukubulala abantu laba esitungwiza leHarare. Asenelisanga ukukhuluma ngodaba lolu lamapholisa labamele uMovevi. Singakangeni kusigaba esilandeleyo sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Kulabantu abalitshumi abadutshulwe bafa eLos Angeles kule Melika ngumuntu odingwa ngamapholisa. Abantu laba badutshulwe bekumbuthano wokuthakazelela usuku lwe-Chinese Lunar New Year. Lokhu kubikwa ngabezindaba abe-Reuters. UPope Francis, umkhokeli wamaRoma, ulungiselela ukuya kwele Democratic Republic of Congo lapho zazama ukuthoba inhliziyo zabantu kulandela impi ezingapheliyo kulelo lizwe. Lokhu kubikwa ngabezindaba abe-Associated Press. Sokuyisikhathi sezamasiko. Uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke namhla sixoxa ngosuku oluzilayo esintwini. Lolu lusiko lukadeni olulokhu lusemphakathini. Sixoxa lenduna uMathema oyinqameni. Siyakwamukela kuhlelo Nduna.
Edube, bathi ilanga leli elo aliphumanga emuntwini, laphuma kudala khona le kusakhuluma ilitshe. Okwenzakalayo bathi-ke kwasekubhubho umuntu wangikhona, ubaba wangikhona kasangiqambelanga-ke ukuthi umuntu wangikhona ngubani. Umuntu lo bathi wabekwa wabhubha wabekwa ngolwesithathu. Kwahle kwaqala khonapho ukuba lizilo. Kwazilwa-ke kuze kufike lamhlanje lokhu kuzilwa, kuhlonitshwa leli langa, kuhlonitshwa lolu suku. Ikakhulu ngapha kulwesithathu lungapha emhlulweni wezansi eMandebeleni, ngathi eMathebeleni sawo yikho lapho okugxile khona ukuthi abantu ngolwesithathu kabasebenzi, ikakhulu okuphathelene lenhlabathi, ukubamba inhlabathi. lokho lugciniwe lolusuku sibilo ikakhulu lanamhlanje mbone ngani ngokunye futhi kwezinto izinduna ezivame ukukhangela ukuthi zibone ukuthi kabantu ngaleli langa kabaphatheki emasimini kunye ingxenye yemisebenzi yona leyo anti kuthiwa ebuduneni lapha kugcinwa yona i-culture ngathi isiko kwaba lisiko ke lelo elilokhu liqhubeka kuze kufika namhlanje.
Akusitshele baba Mathema ukuthi kwenzakalani uma usiko lolu lungalandelwa.
Abangafuni ukulandela lolu suku ikakhulu kithi ngapha ngabanye babantu esibabizayo sibagwebe. Njalo kungaba labanye abantu abajala ukuthi basebenze kulelo langa lolelo. Kwezinye isikhathi kuba lesi Jesu esikhulu esingazakala ukuthi sivela ngaphi. Kuyasukuma umoya. Kwesinye isikhathi kunezulu elingalihle ikakhulu lijala ukwenza ukudiliza impahla zabantu. Kungaba zithola ukuthi sokudiliza izindlu, amabele achiyela lele phansi. Izulu lankona liyabe lisina ngesiqhotho, lilomoya omkhulu kakhulu kungaphanjaniswa zona izinto eziphathelana nezinto zesintu. So ngokunjalo kukhangelelwe ukuthi abantu bakithi bakunanzelele, bakuhloniphe, bakulandele. Ngoba nxa kwasuka khona le lapho kuvele kusuka khona kubikwa khona izinto kungumkhuba ukuthi kufanele abantu bakulandele. Angiboni ukuthi kufanele ukuthi bathiyane lezinto zakibo ngoba abantu labo uzokuthiwa singabantu abamnyama nje baba. Dube kwakuyukuthi
silandele okwethu lathi esakuthilwa ngoba bamkhulu yikho kusenza ukuthiwa singabantu abamnyama kumbe singabantu abansundu.
Walamhla sima lapha kuhlelo lwamasiko nokuphila kwabantu suku zonke. Besixoxa lenduna uMathema owenxameni. Asihlanganeni kusigaba esifanayo ngeviki ezayo. Sike sizwe ezokholo lesiKristu silontungamele Nkomo.
Ngiyalamukela kuhlelo vuselela umoya igama ngotungamile Nkomo. Lamhlanje silomfundisi Thandeko Sintimkandla. Usiphathelene mfundisi.
Zihlobo zinkosi ezithandekileyo, vumani ukubana sibingelelane njalo njengenhlala yenza ngobana kuvele kuqondile khona ukuthi abantu laba abahlangana khona baqale ngokubingelelana ngoba yibo ubuntu lobo. Ngesikhathi sisehlukana esedluleyo besibale encwadini ezikhronike zesibili sahlobo sesikhombisa indima yeshumi lane, 2 Chronicles chapter 7 verse 14. Ngiyiphinde futhi ivesi yona leyo ukhumbuza abanye ababeyizwile kumbe lalabo abangazange bezwe lapho esasibale khona. Kodwa kufundeka kanje, bazithobe abantu bami ababizwa ngegama lami, bakhuleke bafune ubuso bami, baphenduke ezindleleni zabo ezimbi. Ngiyakuzwa ezulwini ngithethelele isono sabo, ngiphilise izwe labo. Uyabona lingxenye ke yanamhlanje nxa siyikhangele ikakhulu ekugcineni kwayo leli vesi lithi ngiphilise izwe labo. Kutho ukuthi ngenye indlela ilizwe njengelizwe lingagula, lingonakala. Ngithi ilizwe lingagula, lingonakala, lingachaphazeka, lingabanxele, lingaswela ubunandi, lingalumela ngezinto eziningi ezenzakalayo. Njengoba uyatsho lapha umbhalo uthena, abantu abakaNkulunkulu kumele bafune ubuso bukaNkulunkulu, baphenduke ezindleleni zabo ezimbi. Indlela lezo ezimbi yizo ezenza ilizwe ligule lifune ukuphiliswa nguNkulunkulu. Ziningi izinto ezimbi ezenzakala elizweni lakithi lakwamanye amazwe. Abantu abasahloniphi, lempilo zabantu seziphonga ukuthatha amahlayana nje. Abantu abasakwazi ukubahlale phansi bakhulumisane, into abasebeyazi ukufuthelana, lokubulalana, lokuthukana. Into ebuhlungu ukuthi phakathi kwakho konke khona okugulisa ilizwe, okunye zinkokheli esilazo emakhaya, emsebenzini, lapho esihlala khona, lalabo abasiphetheyo izigaba ngezigaba abanye babo benza izinto ezibi ezigulisa ilizwe ilizwe lakithi siyabona lonyaka likhangelane lokhetho olukhulu uzabona ukuthi izindlela zabantu ziyabe zimbi okungakanani nento eyedlulayo into engasi ezulwini into engakhukhumalisi isikhwama sakho laso into enhle ukuthi indlela zalola lo ezimbi kuyazazela umnikazi kalikuzwa kakuphuntshuthwa sengitsho akukhathalekile ukuthi ungubani indlela zakho ezimbi uyazazi wena mnikazi yebo abantu bangazikhuluma abanye baziphike izindlela zethu ezimbi esasizenza kazisale kumnyaka odluleyo ke sizinuke amakhwapha abantu bakithi silungise ilizwe lakithi liphile ngcono sizwelane sihawukelane sixolelane sithandane sinanze abafelokazi lezintandane labaswelayo esiyekele ubumina mina wena olaleleyo lapho khona kulandaba ukuthi ngubani ngithi mina phuma endleleni zakho ezimbi sikhulele baba siyacela philisa ilizwe lakithi sithiyane le ndlela zethu ezimbi ezisibulala emphefumulweni sibulale lelizwe lakithi amen.
Lolo bekulohlelo vuselela umoya selomfundisi Thandeko Sintimkandla. Asibeni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami uNtungamile Nkomo.
Siyabonga kakhulu uNtungamile Nkomo ungathinola kusasa. Singene kwezabatsha.
Salibonani balaleli. Igama lami nguPrincess Nomalanga Siziba. Ngihlala lapha koBulawayo. Yimi umnikazi weskincare brand okuthiwa yindalo. Indalo Skin Naturals. Indalo yiskincare yokuqala eZimbabwe eyenzwe ngomsuzwane. Abajayele ukubiza bathi izumbani kwayenza ama test ngesikhathi izumbani inathwa ukuthi isize abantu ngama COVID symptoms kwatholakala ukuthi umsuzwane lo ulama benefits amanenga kakhulu for iskin so sasesithatha ke lo msuzwane saqalisa ukupheka ngawo ama sepa ama face cream ama exfoliating toners nama detox masks ukuthi sisize abantu bathole ama natural skin solutions for ama problems abangabe behlangana lawo.
Yiziphi inhlupho okhuluma ngazo lapha masiziva?
Acne, ama blackheads, ama dark spots, I hyperpigmentation. So ezindalo siyasiza kakhulu abantu ukuthi iskin sabo sibe healthy ngendlela e natural. Sisebenzisa ama indigenous plants atholakala lapha eZimbabwe. Indalo yiskin care yokuqala eZimbabwe abathi yivegan and 100% all natural skin care. Ukuqala kanjalo as ivegan and all natural skin care so kusisize kakhulu ukuthi ibrand yethu iyazakale ndawo zonke. Khathesi siyathumela ama products ethu eUK. Siyathumela kwamanye ama countries as well and okwamanje i-distribution yethu siyenzela lapha koBulawayo emergency pharmacy. Ama products ethu atholakala emergency pharmacy ku Robert Mugabe between 8th and 9th Avenue koBulawayo. Kwamanye ama cities siyaposta via iFedex and then ku social media lingathola ama pages ethu awendalo ku Instagram la ku Facebook indalo Africa's Naturals lami lingathola kuma social media platforms ku Facebook, Instagram, Twitter ngu Princess Noma Siziba on all platforms. Ngiyabonga.
Siyabonga kakhulu ungathini lokusasa. Kweze midlalo ulizwe sweswe umqeqeqi omutsha oyiqembu lomdlalo wenguqu elibulawayo Chiefs uthembisa ibhola eliphezulu lonyaka. Kubika uJoseph Njanji.
Usweswe osanda kuqhatshwa kuba ngumqeqeqi omutsha weqembu lebulawayo Chiefs uqala umsebenzi kusasa kobulawayo. Lo mqeqeqi uyathokoza kakhulu ukuba usephendukile njalo ukuzoqeqetsha kusigaba sePremier Soccer League.
Sengubulawayo Chiefs sebathanga makhosi khona lapha kobulawayo Premier League. Into mina engiyithanda nje especially emsebenzini wami ukuthi nxa ngisebenza abantu nje bakholise ibhola. Xa bebezobukela bafike babukele bakholise. Sometimes so ma results kuphela. Ama results siyawadinga ngoba into nje umuntu onke abekhangele kodwa nakhona ibhola yi-entertainment. Abantu fanele babuye bazochazela bakholise nxa bebukele.
Usweso beqeqetsha iqembu le-Talent Vision lona elidlala kusigaba se-Southern Region Division 1 Soccer League. Uthi uza kuqembu lebulawayo Chiefs labanye abaqeqetshi akade esebenza labo ababalisa usithethe. Lelo kwinje isifanda ongumqeqeqi weqembu labesifazane elimela ilizwe elemighty warriors.
Ngabantu vele engihamba labo kunalo msebenzi wami ngihambe ngiyi-one, so most of the times ngiyabendinga ukuthi kona ngibe labo kakhulu. So okwakhathesi uhamba lokho engikwenzile uzabe ngekho ngokubambekile ngoba yena ungu-instructor we-CAF le-FIFA. So kula ma-program akhona alawo bhate waqeda ngabo-May. So ngabo-May seza ngijoyina-ke lokho yinto nje esiyivumelene le club. Okunye ngizahamba lo yeri ngosakhulayo we-return abaningi bamazi usakhula yena sazama ukuthi kona imphakamiso endabeni zonke zokukhotsha.
Iqembu lebulawayo Chiefs liphushe elisendaweni yesikhombisa engalanini yemiklomelo yokupheleni kwemidlalo yanyakenye. Laphinda njalo laphakamisa lenkezo yeChibuku. Usweswe uthi uyakwazi ukuba abalandeli bomdlalo wenguqu bakhangele ukuba leli qembu liza kwenza njani lo nyaka ngemva kokudlala kuhle nyakenye.
Ngathi akhangela okwakhathesi nje kube kwangani ukuba le nkinga nyana yokuthi amaplayers amaningi asukile laphana ahamba. So kimi mina kufanana nokuthi kona ngifika ngiseyayakha futhi akutsha. Ngokunjalo ngiyazi abantu sebangakhangelela izinto ezedlulelezi abazenze isizini lephelileyo. So kusiba yibarometer yokumeasure ukuthi sizayenza kanjani. Kodwa mina ngisingami ngifisa ukuthi kona sihambe njalo sibone ngesolinye lokuthi khathesi kufana nokuthi siyabuilda.
Usweswe ulobelane isivumelwano somsebenzi eseminyaka emithathu leqembu lebulawayo Chiefs lo mqeqeqi wenze izimanga ngomnyaka ka-2014 lapho aze angenise iqembu le-Cholocho kusigaba se-Premier Soccer League. Ekusukeni kwakhe uqembu le-Cholocho usebenzele iqembu le-FC Platinum njalo nguye obeziphethe esidukwini ngomnyaka ka-2019 lapho leli qembu eliphakamise khona isicoco se-league. Ngimele i-Studio 7 ngobulawayo ngingu-Joseph Njanji.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni. Esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. Sidinga iqiniso. Sitshelwa izindaba ezingaphelelanga, silahlekelwe liqiniso. Ngesikhathi sohlupho, amaphupho ethu, ithemba, nezifiso zekusasa enhle, kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Umsakazo we-Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sixhumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Umsakazo we-Voice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Singagqibi uhlelo lwanamhlanje ukuthi sikhangele ebesilazo. Abaphikisayo bathi bathwele nzima eZimbabwe ngesikhathi kulungiselelwa ukhetho oluza kwenziwa lonyaka. Abakubandla leZANU-PF bathi kubotshwa amahlongandlebe kuphela eZimbabwe. Umlimi wesigabeni seLupane uthi bazayitshaya inala lonyaka. Ulizwe Sweswe uqala umsebenzi kusasa kuqembu lebulawayo Chiefs. Siluqhuba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje. Woliva lelisayo ngumthembo Sithemba uGibbs Dube. Lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 pm kusvika na 7:30 pm.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.